Omunye wabathandabuza ukwethule ngumongameli Mnangagwa ngeviki ephelileyo esemdala Teachers College ngumnumzana Mkhululi Moyo ohlala eHaboroni.
Ipolitizini zepolitizini, umuntu alale phenduka angaza kube nesiqiniseko sokuthi akukhuluma yikho ngempela ngempela yikho khonokho. Amapolitizini vele asobantu ukuthi sithiwa ungabathemba 100%.
Umnumzana Andreas Sibanda esinye isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leli laye uthi awuqedakali ukukhulunywa ngumnangagwa.
Nxa singakhangela sibuyele emuva ukuthi umongameli ubekhona ngemuva kusasa lo-President Mugabe odonse iminyaka leminyaka bebonke. So ngalesi sikhathi ngiyazibuza ukuthi yena phakathi kwenhliziyo yakhe laye akukho yini okungathi kuyatsho kuye ukuthi athakazelile ukubusa iminyaka leminyaka.
Kodwa abakhona abawuhulumende kanye labaphikisayo abathi uMnangagwa ukhuluma iqiniso njalo uzasuka esikhundleni sikamongameli. Umabhalani jikelele webandla liphikisayo leBotswana Patriotic Front umnumzana Lawrence Ogedise uthi ngokubona kwakhe uMnangagwa uzasuka embusweni.
It's really good that he's thinking of stepping down, but then a lot of people would doubt whether he actually will.
Linyathela elihle kulizwe leZimbabwe. Mina ngibona uzawehliwa esihlalweni. Izikhathi ziyantshintsha njalo angiboni lesifiso sokuphuma njengomgabe. Kafuni ukugcina ekhitshwa ngala ngenye indlela.
Ocubungula ezombusazwe ekwele-United Kingdom, umnumzana Zenzo Moyo uthi inyathela likaMnangagwa lingabe liyindlela yokulinganisa ukuthi uZulu uza kuthini.
Kusangenzeka ukuthi isimemezelo lesi abasenzileyo singaba kuyindlela esingayibiza thina sithi testing the waters kumbe testing the mood out there ukuthi babone ukuthi abantu bazaluthatha kanjani lolu daba.
Umoyo uthi kungenzeka njalo ukuthi ibandla lezano PF liyabona ukuthi amabandla aphikisayo ayagxeka kwamanje yikho bezama ukulungisa umuzi wabo.
Angeke ngithi mina kusengenzeka ukuthi ibandla elibusayo selihlale phansi lahlaziya labona ukuthi amabandla aphikisayo ayantenga-ntenga njengamanje esingakubiza thina sithi a very weak. Ngalokho ke kutsho ukuthi i-ruling party isangenza noma yini ekuthandayo isingatshintsha-tshintsha itshintsha-tshintshe isazi ukuthi akula opposition engayithathela umbuso.
Isimemezelo sikaMnangagwa sabuya ngesikhathi kulo ongahlaliseki ngenxa yemizamo phakathi kwebandla lakhe leZanu PF ukuthi kwesulwe imigoqo yesikhathi sokuhlala ehofisini kamongameli weZimbabwe. Sekudume islogan esithi 2030 uMnangagwa uzabe ekhona, kodwa kukhanya kulabanye kubandla leli abakuphikisayo lokhu. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSavron kwele Botswana.